go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla zisithupha kumabasa 2019 ngoGibbsdube. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yeEconet Wireless ithi ifisa ukuncedisa abantu abalezindlu ezabhidlizwa lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Insimi zabalimi zakhukulwa ngamanzi kuze kune izulu lesiphepho eManikaland.
Sase silingele ukuvunwa sibili isilimo sabo, kodwa ngomoya namanzi afikayo, hhayi bonakala konke kwalala phansi yokuthi vela kusavuki lutho.
Ilizwe leRwanda likhuthaza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bengabulalani.
What we learned is that as a people and as a country, you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye, bathandane.
Kweza besifazana sixoxa lesakhamuzi seMchimanimani esehlelwa ingozi yamanzi.
Sikhanyelane lendlala engayenziyo lapha. Sake sazi ukuthi kulama umumbo obuyayo okuthengisa saka kuthe $20. Lapha ukuthi uyithole $20 yakhona ukuthi uzathengisa, awuseze uyithole.
Lingakhuthwa lohlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkampani enkulu yabomakhale kukhwini eEconet Wireless Zimbabwe esilesikhathi incedisa abantu ababhekane lengozi yadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Idai ithi ifisa ukwakhela abahluphekileyo izindlu njalo lokuvuselela amabhizimusi esabelweni seManikaland. Umnumzana Love Monya Thime obona ngenhlelo ezijeneyo kukampani le uthi bancedisana lezakhamizi, uhulumende kanye nenkokheli yomdabu ekwenzeni inhlelo lezi.
Our first focus was to do the search and rescue. They were also picking up the broken, the missing, and those who needed medical attention. The second part of our intervention was to work with...
Kunengi esikwenza ebantwini lapha, siyabahlenga sibili abantu abanengi.
Some of the things that we're now focusing on is to ensure that the businesses that were destroyed, we help stimulation and recovery package. So working with our Steward Bank and our EcoCash, we're helping the agents, we're helping shop owners, SMEs to restock and basically pick up the pieces.
Nasisikhangela kakhulu khonapha njalo silenhlelo ezijeneyo ezinjengokuthi sifisa ukuvuselela izindlu zabantu. Njalo kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sizathi ukuthi sibone ukuthi amabhizimusi avuselelwa khonapha. Esikwenzayo ukuthi ke sivuselele umnotho wendawo le.
We are already in the communities, our people are embedded in the communities, and we're working, you know, government agencies to verify councillors, certain community structures to verify that you know this person.
Ukwenzela ukuthi sincede abantu abayibo, sikhulumisana labantu abaningi khonapha ke esigabeni, abanye abanjengabo sobhuku labanye abachiyeneyo. Lokhu sikwenzela ke ukuthi sincede abantu abadinga uncedo lolu.
They own a business before, so there obviously verification processes for us to be sure that they are business.
Izulu lesiphepho leli labulala abantu abafika phose amakhulu amathathu lamachumi amahlanu 344 esabelweni seManikaland. Kusenjalo insimi zabalimi abaningi zakhukhulwa ngamanzi kulandela okuna kwezulu leli. Unkosazana Roseline Mkandla okunhlanganiso ebona ngabalimi eNational Employment Council for Agriculture uthi kuyethusa okusemasimini.
Abalimi kubonakala gibs ngoba sasesilingele ukuvunwa sibili isilimo sabo, kodwa ngomoya namanzi afikayo, hhayi bonakala konke kwalala phansi yokuthi vela kusavuki lutho. Umumbo wawusuza koma, so ulele emanzini.
Kwenziwani ukwenzela ukuthi badobhe nje khonoko okuncane okukhona?
Hhayi, lokhana vele sokonakele, sokukhuntile, sokubolile, so sebelindele nje ukuthi nxa bengaqalisa kutsha, I think next year or seasonal, lokho okunye okulinywa seasonal yikho abangakwenza futhi bethi redo, okuningi hhayi kwadamageka.
Amasimu abo sizokuthiwa vele ugcwele izifula indonga kunjalo nje
amaplaza amaningi kwaba zindonga sibili okokuthi ha kuzathatha umnyaka ukuthi kulungiswe
ngambe ukuthi bona abalimi bangazilungisela bodwa kumbe kumele bancediswe nguhulumende
uncedo luyadingeka sibili kuhulumende ngoba abaningi bengeke benelise ukuthi bakulungise bebodwa
kodwa-ke linangikwenu nxa sesikhangele i-National Employment Council liyabanceda yini kumbe vele kuzima ukubancedisa
hayi uncedo luzakhitshwa lukhona sibili luzakhitshwa bayafika khona le bayebona i-damage ekhona then bese bebona ukuthi bangasiza njani
nxa sesikhangela sibili njengokutsho kwakho ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthi abalimi laba begcine belima kutsha bangazama ukulima kule ndonga kunjalo kambe kungamilani nxa kunjalo
hayi akungeke kube lalutho oluphumayo ngoba umhlabathi wonke wahamba wageziseka nje sokuzindonga okungatshengisiyo lokuthi kwake kwalinywa khona amahle yiwasegcwele aphuma phansi
singathi indawo okuthiwa zingazani zilabalimi ababhekane lohlupho lolu zindawo ezinjengaziphi nxa ungazibalisa nje ezinhlutshwane
kusechimanimani
singathi abalimi baningi kakhulu khona ngale
ye bakhona sibili indawo amaplaza amakhulu akhona ngale so yikho konakala khona kakhulu ngoba obhanana balala phansi ogwayi mumbu labo sugar cane vela amakrena wankwanisa ukungena so sebevuna ngezandla lokho kuseleyo
singathi lapha sikhuluma ngabalimi abamhlophe kumbe abamnyama
kuhlangene abamhlophe labamnyama
unkosazana Roslyn Mkandla ukuhlanganiswa ebona ngabalimi e-National Employment Council for Agriculture sixoxe laye esemtare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Omele ilizwe leRwanda kwele Zimbabwe uthi kumele abantu bahlalisane ngokuthula langothando ukwenzela ukuthi ibutho lingagangathi uZulu njengalokhu kwenzakala elizweni lakhe. Ilizwe leRwanda lifikisa iminyaka engamajumi amabili lanhlanu 25 kusasa kulandela ukubulawa kwamaTutsis ngamaHutus. Umnumzana James Musoni wethule lokhu eHarare izolo ngesikhathi kuthanyelwa emigoqweni edolobheni leli yiziphathamandla zekhansili lezikahulumende labadabuka kwamanye amazwe.
What we learned is that as a people and as a country you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye bathandane. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bamanyane. Ngiyakwazi ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe uyazama ukuthi lokho kwenziwe.
And at the same time when you identify your needs and work together.
Kwabulawa abantu kwele Rwanda ngoba kwakulenzondano emangalisayo. Abantu babe nathembana.
They realized because of a long term hatred that was advised within Rwandans.
Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ahlolisiswe akwenzayo njalo abakuhulumende babuse kahle.
Wabulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 ngomnyaka ka-1994 kubangwa ubuhlobo obabusenza ukuthi ama-Tutsis engadlelani kahle lama-Hutus. Wele Zimbabwe kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 libutho leGugulawundi emathebeleleni lenkabazwe ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu abanjengomnumzana Roma Nyathi owalwa impi yenkululeko uthi uhulumende kumele axolise ngombhuqazwe weGugulawundi.
Kumele bavume ukuthi bababulala abantu. Ngxake bevumileke is when actually so ungabona ukuthi uyaphambili njani. Ngamthi sevumile icala lakhe. Ungadinga indlela ubona no engakhulumisana. Uthi hayi ngomunye wami nomuntu uhlawule. Ukuhlawula kwakhona ngayo indlela eziningi. ungahlawula ngoba lesi sikhathi ukuthi abantu kwa-retarded development during that time. Awuzange retarded development ye-region kuphela, kwa-retarded development yabantu ababulawulayo ihlobo zawo. Yikho ukubona kwami lokuthi abaqale bavume. Nxa sebevumile sesiya phambili. Nxa wonile uyabuya wena ngwakho, angizange ngidinge mina. Uyabuya wena ngwakho. Kodwa ngifuna uxolisa. Uxolise wenzeni ngenze 1, 2, 3, 4. Uyabuya wena ngwakho. Sibameleli ukuthi babuye bathi ukuthi bonini.
Ngambe kungaba lokuthula na kwele Zimbabwe okungenza ukuthi uhulumende engabulali abantu madlayana. Umnumzana Clement Moyo olela ilungelo loluntu uthi kaboni umongameli Emmerson Mnangagwa ekhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDC lamanye aphikisayo ukwenzela ukuthi abantu bakhumisane umlotha.
Angithemba ukuthi laba bantu kulokuhlangana okungenzakala. Enye into esuke incedise lokho yokuthi amazwe la sihanqileyo angakithi ngapha akhaya lawo kawazihluphi adinga ubudlelwano lomnangagwa endaweni yokuthi balungisise i-political platform yeZimbabwe. So angiboni kungalungiswa. Bona bodwa omnangagwa abalasifiso sokulungisa lokhu ngoba uyakhumbula ukuthi nge-unit government babevele bengafuni ukuthi labana abantu babalandele into abayifunayo besithi barongo begijimele kubakhupha masinyane ukuze kuthi babuyele ngoba izika zabo ziningi phela ngemuva ngale akuqondanga kubolile. So abalasifiso sokuthi kulungiswe izinto kungena uhulumende lwedemokhrasi ngoba kuzacubungula izinto eziningi ezenzakalayo. Ngibona ngathi inkinga ikhona lapho ukuthi okulungileyo kuhlupha bona.
Manje kuyaphetha ngani khonokho?
Sibili, mina Dube, mina into engiyibonayo kwele Zimbabwe ukuthi izanwa ingazali ikhutshwe embusweni lokwasokuthenga. Kumbe ingavumela idemokhrasi kube lula kangako nje uvote nje kakuhle sibili kule kuthula ngendlela eqondileyo esifisa wonke uZulu bese beluza ipower. Lokhu abakufisi ngitsho enhliziyo emoyeni yabo, akuvela ngokufuna kwabo, akungeke kwasakwenzakala. Ingabomo uyakwazi ukuthi nxa ngaye ngakhulumisana loChamisa alungise ama-reforms ngendlela okufuneka ngayo, hayi kona ukukhuluma ngokuthi sifuna ukuwalungisa, awalungise ngendlela okufuneka ngayo, uyakwazi ukuthi into ziyalunga. But angalungisa ama-reforms lana sevula ikhonkopi sebemthathela umbuso, lokho kakufisi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF uthi ukukhumisana umlotha lokulungisa ezombusazwe ezihluphayo kwele Zimbabwe kungenziwa nxa abantu abanjengomnumzana Jamisa bengavuma ukuthi banqotshwa ngumnangagwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo.
Wonke umuntu usethwele nzima udlakala uklubhu ngenxa yokuthi bona ubaba uJamisa uyehluleke ukuthi azithoke athi hayi okusalayo iZimbabwe kayiye phambili. So mina nxa ngikhayele ku-future as long as elonke banjengomoya wona lowo akusho ukuthi kona sizathwalala uklubhu sibili, kodwa mina ngiyakwazi ubana uNkulunkulu kadakwi kalali kaphosisi angiboni lona uzavumela ubana iZimbabwe ife ibhidlike. Ngiyakwazi ubana one day sizathola impendulo, sizathola ububelo, i-solution ikhona kodwa unfortunately ibuye sesithwele nzima kakhulu.
Bona bodwa sibili bangadonsana bengene endlini bahlale phansi badle bonke banathi tiye ndawonye bakhulume ngodaba lolu bengatshelwanga ngumuntu ukuthi kumele bekwenze khonokho.
Yikho vele okumele kwenzakale ngoba singabantwana beZimbabwe sonke silobuhlobo sonke, akula sizathu esingayala ukubana abantu behlale phansi bekhulumisane. Mina nginje engikhulumayo la ubaba uChamiselwana ngimazi njengalapha lalapha duzane sibili, ngumuntu oseke wangena emotini yami wahlala esithuleni eceleni kwami sadriver sibabili. So kungela omunye umuntu sikhulumisane sixoxisana bese nathi tiye sonke besidla isitshwala sonke ngisedalela ePhalamende. So akula nto eyehlulayo ukubana sihlale phansi sikhulumisane, sikhulumisane imlotha iZimbabwe ibele ngqubela phambili.
Umnangagwa wethulela uZulu umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Act okhangelelwe ukuthi uzathoba izilonda zalabo ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi seGugulahundi langesikhathi kusenziwa ukhetho selokhu ilizwe lathola uzibuse. Kodwa abaningi bayadandabuza ukuthi lokhu kuzanceda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Singeneke kwezemaphandleni omama bemaphandleni sebekhuthazwe ukuthi bangene kwezombusazwe ukwenzela ukuthi balingane labesilisa edala lephalamende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zabesifazana zilokhu zikhonona ngokungalingani kwamathuba abesilisa labesifazana edala lephalamende. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Loba nje kulesihlalo ezibekelwe abesifazane edalele ephalamende, omama bathi kuyadinga ukuthi bathole njalo ezinye izihlalo ukuze induba ababhekane lazo zikhangelwe. UNkosazana Maureen Nyathi, umqondisi we-Women's Coalition of Zimbabwe ezansisemandebeleni, uthi omama bemaphandleni akumelanga besabe ukulingana labo baba.
Kwamanye ama-communities uyathola ukuthi kuyakuthiwa umama engasukulu, ukhulumani vele wena, umama akahlali esitulweni. Umama akakwanisi ukukhuluma ebantwini maybe phakathi lesekulamadoda. Thathula wena umsebenzi wakho ngowangaphi ngowekitchen. Kodwa omama balelungile le-constitution iyabasekela ukuthi bale-right and balelungile ukuthi bakhulume lapha abahlukumezwa khona.
Unkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe Waters, uthi umkhuba womama ukungakhulumi ungena lasephalamende lapho iningi elifika lizihlalele nje.
And omama nga akhethe political party yakhe ofika ephalamende kasabi lomlomo omnene ngoba ipolitical party yabivezinika ama-guidelines ukuthi uyakhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu. So njenge-civic society sithi thina ikota sithi mayikhangele kuma-independent women bakhona omama abangekho kupolitiki.
Amazwi akagcizelelwe unkosazana Bridget Moyo ogatsha lwabomama kurhulumente olwe-Women Affairs.
Ikota system incedisile kakhulu though singaka-achieve esifuna ukuku-achieva asikayi-achieve i-50-50 angezi, but we are going there kuthi abanye omama who are not aligned to any political party abala i-chance yokungena through that quota system ngoba i-quota system yona iyabe ikhangele umuntu osuka ku-political party ethile.
UNkosazana Sipho Maphosa uthi kuyadingeka njalo ukuthi omama bangene edalele ephalamende bathole imfundiso ngalokho okumele bakwenze ukuze bengalahleki.
Ngaphandle kokuthi vela usafikelele usungu honorable Bridget vele kasasazi kasabhudleli kasisakwanisi nokuthi sibike inhlupho zethu kuye ngoba yena sekwesinye isibanga sebone ngani thina sesingokungabantu nje. So I think lapho goes back to the point yami ukuthi labo bafuna ukuthi benethe ukuthi kanti vele ulandeni e-council chambers kanjani uzosimela induko zethu.
Kusenjalo uZulu emaphandleni ukhala ezimathonzi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo iningi labomama elifana lonkosikazi Siphiwe Chabangwe Ntebe lithwele amagabha avuzayo.
Uhlupho oluningi lwaziwa ngomama, luphethwe ngomama. Siyananzelela ukuthi ungavuka ekuseni ngama-4 ngama-5 o'clock uhlanganalo abantu ababonayo ngomama bethwele amabhasketi bethwele ama-cardbox besiyawoda beselela abantwana ukuthi bathenge bafundise abantwana bathenge ukudla kwabantwana lakho konke okungabe kufanakalayo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokhu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi emaphandleni ezivele zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uma manje ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijone lendaba esiletulelwa nguChris Gandhi.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Stars Mathethebe, ingcwethi ecubungula ezamasiko. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hhathi, ngiyabonga.
Lezi nsuku kuhamba njani kwezokulobola lapha njengoba imali ihlupha? Abantu bayamukela ama-RTGS, ama-bond kumbe ama-dollars, kuhamba njani?
Ekuloboleni kuya ngokukhulumisana sihlobo sami ikakhulu thina kithi esintwini umntwana kasiyo indlela yokuzuza ngayo imali thina esintwini umuntu nxa elobolisa ulobolise khangele ukuhlanganisa ubuhlobo hathi ukuzuza inzuzo ngaleso sizathu umkhwenyana akhale ngakho wathi ulakho yikho khonokho abemuli abakwamukelayo ngoba kuyabe kusathiwa umuzi kodwa kungathengiselwa namuntu
bakhona yini elalibazwe besithi bona vele asamukeli imali yelunye uhlobo sifuna idola lemelika kuphela
hathi lokho ngokwenzakala ezitolo nxa kuthengiswa uludo umuntu kakwenziwa njalo usungabiza wena umuntu vele ubizelwa ngenkomo thiye umuntu thina kithe esintwini umuntu ubizelwa ngenkomo inkomo angaze abizele kuthiwe sifuna inkomo eyodwa kakangaziwe kutsho ukuthi inkomo leyo kakangaziwe yena lowo oyibizelwayo uyabe seza kutsho ukuthi ulayo noma akalayo xa engelayo esintwini kufanele acele kwabambizelayo hayi kangila nkomo bengicela ngilalokhu azitsholo yena angathi ngile RTGS angathi ngile mali yangaphandle angathi ngile randi kumbe iusa angakutsho yena kodwa abazali bakwethu esintwini abakaze babize imali abantu besintwini kabala abafuni imali bafuna inkomo elamehlwa mnyama iyelobola umuntu iyekhipha umuntu esiye kwendini iphinde iyencola futhi inkomo ukuze lobo buhlobo naleyo muli ihlale ndawonye okunaphakathi
ye kodwa ke lapho umuntu esithi inkomo angila sona isibaya vela ngilaso angithi yiko lapho kuthiwa khona hlawula imali imali yangikhona manje uyabe yayikhipha ngalupho hlobo
yikho ngisithi mina yena olotsholiswayo ongaselayo leyo nkomo ongelaso lezo sibaya kanti uyakhohlwa yini ukuthi thina amandebele besivele sisenda kumbe sikoma ngokukhangela umhlambi lobukhulu besibaya ngoba singabantu benyama phela lochakho lamasi so engiya kikho lapha ukuthi ongela sibaya lo esenithe ngamthanda umuntu wami lo nguye okusemela athi ukuthi hhayi angila nkomo badala kodwa ngile ngicela lingibizele ngerandi bese befuthi laba abadala batsho bathi asibizi ngerandi ngoba thina asisebenzisi randi asithengisi muntu wena irandi lelo inkomo kini ithengiswa ngemalini sokusiya kucost yenkomo manje yikho sokuzadala ukuthi nxa kuyicost yenkomo inkomo iyimalini RTGS inkomo iyimalini ngedola lemelika inkomo iyimalini ngemali yeZansi Afrika kodwa isiqokocela sendaba engifuna ukuma phezu kwaso kungasukumikiso njengentombi yesindebeleni yikuthi abakwethu esintwini kakaze kube le ntombi ehlala phansi lotsholiselwa ngemali kodwa ibizelwa ngenkomo olobolayo abesekhala bese bemlalela abadala ngoba bengafuni ukuvimbela ukuthi untombazana lo ayikwenda
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
abalaleli ngibavalelisa ngokuthi bakithe kulobolisaneni lapha lingabo libala ukuthi ukubiza okwenziwayo losokusenzakala khathesi osokuqakathekisa inzuzo ekhithwayo sokuyichitha imizi omunye umuntu usengaluza uthando entombini yakhe ngendlela abizelwe ngakhona sihlale phansi sikunanzelele nxa singakabizi ukuthi sibiza ngendlela yokwakha umuzi wababili laba abathandeneyo kumbe sibize ngendlela yokuzuza thina abazali okuzasala sokuchitha umuzi wabantwana ngiyabonga kodwa amantombazana ngaphandle ngapho ungaqali ukuhlala lo muntu ongazange abizelwe ngakini ngaye naba abizelwe nxa kuthe kwaba kunengi lincenge abadala bakhona ukuthi bancengeke babonisane bese besehlisa ungahlali uyisikwelede ekwendini kwakho ngiyabonga
hayi lathi sibongile lo-ke ngunkosazana Stars Mathethebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale
kwamanje ke soke isikhathi sezibhathelene labasifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa loMadube wechisumba nje eChipinge, yena othi impilo iselukhuni ngamandla ngemva kwezulu lesiphepho ocyclone Idai ngoba emasimini sokuchile.
Ilanga selisika terezi. Umuntu lo ana sokalisa ukutha amabele lawana. Abantu sebeqalisa futhi kumbe bazama oku-five times okwakathesi kumbe okwesikonda lokho abantu beyizama. Njengami ukuthi ngathi ngilawo amasimu angilawo njengoba abasele lawo bayabe berente. Wena uyabungela mali yokuthi urente. So ukuthi ngakamba amanga sithi ngilawo amasimu angilawo. Shuwa sikhangelane le ndlala engayenziyo lapha. Kade sazi ukuthi kulama umumbo obuyayo okuthengisa isaka kuthiwe $20. Lapha ukuthi uyithole $20 yakhona ukuthi uzathenga isaka awuseze uyithole. Ngiyakhuluma ngekwami mina ngekwami angilayiziniyona yomfubo endlini. Uyasela ukuthi uyenze njani ukuthi akunama-password yokuthi uya lapha izulu linile kuyabe kungcono ngokuthi omunye uyathi uye ungenzele lokhu uhlakule lapha ngikunike ibhajeti. So kathesi akula umuntu wonke ulandile ulendlala.
Lanxa uthe izindlu zakho kazidilikanga zigebhekile nje, bakhona abanye abahlangane lomonakalo wezulu yini? Njalo amanzi asehambile sokomile.
Amanzi kathesi khona ikathi sokuphela emdilini. Kodizindlu shuwa sezikhanya ukuthi amanzi sengena sibili. Lapho lawa agcina ukuna laphana ngeviki edlulileyo leyana. Abantu sebewarid sibili njengoba izindlu sezimanzi. Kodwa enye indlu iyabe ingagcinanga njengoba izulu leli lesiphepho. Kusho ukuthi kulezinye eziwileyo kodwa wena uyakungakwazi ukuthi kusendaweni yiphi kumbe umuzi kabani. Yikho ngiyabe ngingawazi ukuthi akula lapho kwenzakala umbonakalo lo. Ngazwa layo umakhelwane wami omunye esithi kulenye futhi indawo esephezulu ukudlula kuthiwe kotsheshe kumbe kuthiwe kosabane kumbe kobani. Ngazwa labo beyikaza nje besithi kule inyindi yazilikayo. Kwakathesi ubaba wakhona kuthiwe esebenza lapha emakudlomu so wahamba khona ngale ukuthi ayozama ukuthi wakha enye indlu kuthiwe yadilika sibili yaphela. So uyabe ungakwazi kuphela ukuthi kobani kumbe indaweni kodwa ukuthi kulezinye ezawayo zikhona sibili njengoba izulu leli laye lilomoya sibili. Ukuthi nxa indlu ingagcinanga mina ngiyikhuluma ukuthi lami sengi-worried njengoba indlu yami ilosemende eyilutshwani ngaphandle. Ngakho ngokuzama ukuthi ngiflashtape lapho ngayisebenzi i-house ke lo komunye umuntu. Ngathi akungcono ngigcine isemende yakhona layo isathengeka. Okwakathesi ayisathengeki ukuthi ngizaba nethemba yokuthi.
Ye, lapha-ke sizwe usithandekile Mhlanga exoxa loMadube. Emanikaland kuhlelo lwabesifazana. Siyabonga kakhulu, singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inkampani ye-Econet Wireless ithi ifisa ukuncedisa abantu abalezindlu ezabhidlikayo eManikaland. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa ngenjabulo nguGibbs Dube.